ujayelekile ukuthi nxa kuzaba lomhlangano omkhulu ungabe ngowesadiki kumbe ungabe ngowe-African Union kumbe o-United Nations abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wabo abotshwe besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapho abantu beZimbabwe bakhethe khona ibandla leZANU-PF ePhalamente bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho okwenzakala last year kube ngokumisiwayo kungayenzakali. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kusadiki iZimbabwe yahosta isadiki. Umongameli uPresident Mnangagwa uzathatha i-chairmanship yesadiki. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta isadiki. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi isadiki ipostpone isummit yayo eZimbabwe, lo mongameli uPresident Mnangagwa engangeni kusadiki as the sadiki chairperson. Kodwa yikho ubone uminista we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe laye umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, aphusitele baba Mdudza, ubona zani kutshona konke lokhu, njalo kuyangaphi?
So lokhu thina njengabontanga abeZANU-PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifake kumap nge-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hhayi, lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo bezama ukuzibophisa besenzani, kababotshwe ngoba aso sikhathi sakhonokho, isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakha ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazele ngabanikazi layo.